Umkhosi wenzelwe ekolitshini lelupane State University esebenzisemathebeleni North. Lokhu ngokuqala ukuthi uhulumende aqoqe umkhosi abasakhulayo ngaphandle kwedolobho leHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ababhema lokuthenga izidakamizwa bazabotshwa.
Uzatholakala ethengisa izidakamizwa uzabotshwa, avalelwe, aphike okwesikhathi eside. Ngeke sekele izidakamizwa zibulala abantwana bethu. Sithi cha ngokubhema lokuthatha izidakamizwa.
Umnangagwa uye phambili sithi abasakhulayo bazothola imisebenzi kunhlelo zentuthuko ezihlelwe nguhulumende wakhe, njalo ngaphandle kwelizwe abalungise ukuphenduka ekhaya.
Uhulumende wami uselungiselele ukwamukela izizalwane zeZimbabwe ezixoxwa kwamanye amazwe. Benze amabhizinisi abo, njalo imisebenzi izabakhona. Abazakhulayo abasakhulayo bazathola imisebenzi, hhayi ukucabanga ukuya eGoli uyadinga imisebenzi.
Umongameli wabasakhulayo eZimbabwe uChild President uNathi Nyoni ubekhona kulo mkhosi, laye uphathe udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo.
Indaba etshisayo manje emphakathini wethu yabona ukuthi phezu kokudlula kwe-COVID-19 uyathola ukuthi i-drug and substance abuse sokuyindaba eyiyo e-affecta ama-youth ethu kakhulu. So lapha besibaxwayisa ukuthi ukuze benelise ukucontribute positively to economy yethu mele bebe sober minded, mele beshiyane lezidakamizo ngoba ziyababambelela, sibambele emuva njengelizwe. Sifuna ukuthuthukisa ilizwe lethu, and ukuze lokhu kwenzakale sithi ilizwe lakhwa ngabantu bayo, kodwa angeke silakhe ilizwe sidakwe izidakamizo.
Omunye osakhulayo uSinanzeni Moyo uthi ufunde okuningi ngobubi bezidakamizwa kulomkhosi.
Namhlanje ngizwa ku-Youth Day ngizokuthiwa ama-drugs singakhuthaza esigabeni, ama-drugs afunakala. Ngizazama ukuthi ngizakhuthaza abanye bami ezindawo ngezindawo njengeyo ukuthi singabamba ama-drugs. Seyanda kakhulu kuma-youth, angathi indaba kusenzakala khonokho.
Omunye bekulumkhosi unkosi Mnomusa Langa obevela eFlabusi.
Namhla ontanga bakholisile kakhulu, to be honest, ngoba one thing batholile advice kamongameli welizwe leZimbabwe in terms of ukuthi bangabuse ma drugs and a lot of things eziyenza impila kahle yabo ibe phansi. And there's an ability to now continue supporting our president because siyakwazi ukuthi empowerment drive ayibisayo and everything related to ama youth iyasiyenzela siya phambili.
URayton Masamba ngosakhulayo ngobulawayo ubekulumcimbi uthi udubo lwezidakamizwa ngeke luphele kungavinjwanga abathengisayo.
Kumele sivale igap i-supply. Basically, I think yikho lapho kule problem enkulu. Siyazi lapho athengiswa khona, siyazi indlela angena ngakhona elizweni. Umthetho ubalinini ebantwini? One, i-charge yakhona maybe ncane ukuthi umuntu ahambe efayini. Two, bona laba amapolisa abayekelayo bekwazi, because I think if we take it abakhulu kuma station bakwazi ukuthi atholakala.
Bekulabatha bangafika inkulungwane ezilithumi 10,000 kulumkhosi lonyaka lolu suku lunazo ephambi kwendikimba ethi drug and substance abuse a threat to vision 2030, every community's responsibility. Kulabanye abatsha abakade bekulumkhosi ababile nhlanhla yamaswazi abanikezwa amaplazi lemali yokubaphathisa kunhlelo zokuthuthukisa amabhizimisi abo. Ngimele studio 7 elupane, igama lami Ezra Jesus Bande.